Kuhlandla eliphathelane lezomnotho lamhlanje siphatha udaba lokudula kwezinto, ukusilela kwemali emabhanga kanye lokukhuphuka kwembadalo yesikolo. Ukutshabalala komnotho weZimbabwe kuyaqhubeka njalo iningi lithi akulampawu ezikhomba ukuthi kukhona okungaba kusenziwa nguhulumende okungawulungisisa. Imali ilokhe ingatholakali lanxa ibhanga elikhulu lelizwe lazise kumaviki asanda kwedlula ukuthi lifake imali engange $20 million emkambo wemali. Abasebenza emabhanga abakhulumele Studio 7 baveze ukuthi akulabuvelo obalethwa yilimali ngoba umuntu ngamunye elokhe evunyelwa ukuthatha i-$300 kuphela ebhanga ngeviki. Bathi lokhu kuzadala ukuthi abazali abalabantwana abafundayo bengenelisi ukuthola imali eneleyo ekuvulweni kwezikolo ngeviki ezayo ngoba izikolo eziningi sezikhuphule imbadalo ikakhulu ezemfundo yaphezulu lamanyuvesi. Ezinye izikolo ze-primary leze-secondary lazo zikhwezile imbadalo kodwa uhulumende uthi usacwayisisa ukuthi iziphi azazivumela. Intengo yamayunifomu lezinye indingeko zabafundi layo ibikwa ikhwele okumangalisayo. Ukansila wakoBulawayo umnumzana Mlandu Ncube uthi abafundi abanengi balakho ukwehluleka ukuya esikolo ngenxa yendleko ephezulu.
Nokuthi abantwana bazavuyela njani esikolo akula muntu okwazi ngoba sikhuluma nje isikolo esingabe singani sichiphile nese 500 something dollars RTGS kodwa akekho eholayo leyo mali. Lowo mntwana kumele aze abe le-uniform abe lamabhuku. Lapho sikhuluma from u-grade 0 lo owabakhona. So into azivamelanga kuhle abazali edolobheni.
Udubo lokusilela kwempuphu elizweni lalo luyadlondlobala lanxa nje uhulumende esithi kulomumbu awuthenge phandle kwelizwe. Ukansila Ncube uthi koBulawayo impupho isitholakala kuphela emkambo wensitha lapho eviza khona imali ephezulu.
Ngawuyitholile siyithole esitaradeni and esitaradeni babefuna i-cash yona ma-RTGS lawo. Akula ngitsho lo muntu oyedwa eZimbabwe oyibambayo le i-cash abantu imali sezikuma-ecocash. So ngawusuyithenga nge-ecocash siyinkalakatha yemali nxabethe bakuzwela bakuthengisela nge-ecocash kodwa bona bavele bafuna i-cash.
Amazwi kaKansela Ncube agcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso emela abathengi i-National Consumer Rights Association umnumzana efidlela Ncube.
Impupho kayikho ayitholakali, itholakala emgwaqweni emakhoneni nawe sithi thina okungatholakali emkambo omnyama. Kulapho thola khona impupho enhlobonhlobo itholakala ezitholo kakula mpupho. Uzakhumbula ukuthi impupho ibikhona inhlobo yonke, uhulumende wayidunga nje into ekade ingahluphi.
Njengokansila Uncube ukhale njalo ngendleko yabantwana besikolo esithi abaningi balakho ukwehluleka ukuqhubeka ngemfundo yabo lonyaka.
Asoze benelisa ukuthi abantwana bahambe ngokuba kumanje bayehluleka vele ukubahambisa esikolo ngendlela kusekugcila ngakhona. Ukhuluma ngemali enkulu kakhulu evele ibhadalwa khathesi ukuthi lanxa ingakhwelanga asoze yeneliseke ukuthi ibhadalwe yona leyo mali. Kanti-ke futhi njengoba usitsho isikolo kakuso school fees kuphela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usolwe ngabaningi ngeviki edluleyo phezu kwamazwi akhe okuthi uZulu kumele le impita kuphela nxa inyama imdulela. Uphinde walandula njalo ukuthi indleko yesikolo ikhwelile lanxa lokhu kuliqiniso. Abanye bathi lokhu kuveza uMnangagwa njengomuntu ongelandaba lokuhlupheka kwabantu lanxa nje ethe uhulumende wakhe usebenza gadalala ukulungisisa umnotho kumbiko wakhe weKhisimusi. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube utshele iStudio 7 ukuthi ubengenelisi ukukhuluma ngodaba lokusilela kwemali emabhanga lesimo somnotho ngoba uloge ekukhefu.